kuyinto enhle ukuthi impuphu ithengeke, ukuthi konke kuthengeke, ngokuba impuphu iqakathekile ekuphileni kwabantu. Kodwa sengisho kanjalo kasingakhohlwa ukuthi isike kanjani lapho ekhona namhlanje. Khona lokhu uhulumende asesithi uyakwenza ubevele kwenza, kwathi emavikini amabili adlulileyo, kwathi kasezukukwenza, wasusa ama-subsidy, impuphu iyavuka isiku-$100 kusi-$500 kusiya khona le. Ngakho-ke sifana lo muntu otshisa uthango alubiye, aluqalise phansi aluthisa alubiye. Sesisenza into ebonisa ukugula esingafanelanga sikubone kusenzeka kuhulumende. Le nto iyenziwe ngabomo iyadiliza yaletha ubuhlungu empilweni zabantu obe kungafanelanga kube khona. Uhulumende sephenduka futhi senguye sesithi uyakulungisa kanti nguye okudalileyo.
Kodwa omunye Ncube engathi kuqala i-subsidy le ibisiya ku-GMB kodwa kathesi isisiya kubonabo abagaya umumbu, awuboni kusiba nomahluko?
Kuyinto enhle yona leyo esikutshoyo ukuthi vele bekungafanelanga ukuthi impuphu ikhwele. Uhulumende ohlakaniphileyo ubeza vele akulungise ngaleyo ndlela, athi sengisusa i-subsidy isuka e-GMB siya kuma-millers, bekuza kutho ukuthi impuphu bengasoze ikhwele ifike kulesi sibanga lapho abantu abagcine bethatha imali ye-school fees besiyathenga impuphu. Kulethe ubuhlungu obukhulu kakhulu. So-ke yilokho okuthiwa ngesiNgisi i-policy inconsistencies, ukusuka la kwenziwa okunye kubuye kususwe futhi kubuye kubuyele emuva kubuye kususwe. Yikho kwenza singabazuzi abantu abazohlanyela imali elizweni, ngokuba kakuqedakali ukuthi kuyiwa ngaphi, kuyiwa phambili, kuyiwa eceleni, kuyiwa ngaphi. Yinto okumele ilungiswe yona le, ingaphindi yenzeke into esiyibonileyo. Kodwa-ke kuhle ukuthi imali isuke kuma-millers. Yebo, kambe siyakwazi ukuthi ama-millers akhona amaningi akhona kuyabe yibo bona labo bantu abayibo abahambise ama-subsidy kuwa ama-millers esikhathi i-corruption, yibo abagayisayo basebebuya bezithi imali kahulumende. Yebo, siyakwazi ukuthi abanye kayisibo kahulumende, kodwa-ke kuyinto okumele inanzelele ukuthi kayibuyi yenzeke kusiya phambili.